Siyabonga Chris Gandelo, Sandra Nyaira. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 ngozibandlela 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-internet ku-website yethu ethi www.voandebele.com. I-website njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Phezu kwezulu leli eline kakhulu kulezindlu ezididekileyo, imfula yagcwala kakhulu kulomfula uthwa ngujabasitshana ugcwale kakhulu izindlu zadilika izulu seline kakhulu.
Izulu eline eselilamaviki amabili lisina emangweni wewange selikhukhule imizi embalwa ladala umonakalo omkhulu emasimini.
UZulu oyeZimbabwe abe lesifiso sokugcina izimali zakhe ebhenki ngoba nxa kungena ama-savings, ama-long-term savings, ukuthi futhi uZulu kala ngesikhiwa i-confidence yokugcina imali ebhenki, amabhenki kasozabe le mali eningi.
Umumo uqhubeka usiba mubi emabhanga eZimbabwe kulokwesabela ukuthi amanye alawa mabhanga angavala kusikhatshana esilandelayo.
Esigabeni samasiko lamuhla sihlaziya okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe eziphephela kule South Africa lapho ezinye zazo ezizama ukuziphilisa ngokuthengisa imizimba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Izulu eliningi eselilamaviki amabili lisina esiqintini sewange enhla kweMandebeleni selichiye imizi engaba mithathu ikhukhulwe ngamanzi. Kukanti njalo sokulomonakalo omkhulu emasimini asegejwe izifula kwasuphuka izilimo ngesikhathi ugatsha lwe-Civic Protection Unit luxwayisa uzulu wonke wenhla yeMandebeleni ukuthi ahlale eqaphele ukukhukhulwa ngamanzi ngoba lisazoqhubeka lisina izulu. Uthabang Mathebula usethulela lolu daba.
Ukuqala komnyaka ka-2014 kwemukelwe ngenjabulo nguZulu wenhla lezansi eMandebeleni oseleminyaka engakaze alibone izulu eliningi njengalonyaka. Leli hlanganise lonke likamthwakazi izulu eliqale ukuna ngaphambi kwekhisimusi njalo ngokwenza lokho laqinisa amathemba ukuthi isivuno salonyaka siza kuba ngcono. Kodwa abasemangweni weVictoria Falls lewange lapho elina khona ukusa kwamalanga sebehlalele evalweni kanti abaningi sebelahlekelwe yimizi, impahla kanye lezilimo sekukhukhulwe lizulu eselileviki lisinaphose kathathu ngelanga. Ukhansela ka-Ward 16 ewange umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi uZulu uyakujabulela kakhulu ukuthola amanzi kodwa usehlalele evalweni ngoba izulu selidale umonakalo lokulahlekelwa phakathi kwesigaba. Ulandisa uduba sebekhangelane lalo ngenxa yezulu.
Phezu kwezulu leli eline kakhulu kulezindlu ezididekileyo, imfula yagcwala kakhulu kulomfula uthwa ngujabasitshana ugcwale kakhulu izindlu zadilika izulu seline kakhulu.
Uthi abantu sebesesabela ukuthi lonyaka kungaba ngumnyaka wezulu kodwa olendlala ngoba ukwanda kwamanzi kuzagcina sekubulala izilimo emasimini. Owake waba ngummeli wewange wesedalela ephalamende umnumzana Jelas Sansole uthi umonakalo omkhulu wempophoma zamanzi wenzeke esiqintini seSt Mary's duzane ledolobho lewange lapho okugcwale khona umfula wakhukhula imizi kanti ezinye izakhamizi zisindile kodwa zilahlekelwe yimpahla.
Izulu elinekuthangi ukhanya izifula zasezigcwele kakhulu ngale kobo St Mary's. Umfula othiwa ngukalophe ugcwele kakhulu imizi yonke leyana eseduzeni kwesifula lesi itshaye yakhukhula imizi. Ama-toilet lawa angakhanga kuhle wonke ebephonga ukucwila nje.
Uthi umonakalo lo ubangelwe ukuthi idamu lekalophe lapho kuthela khona lesi sifula ligcwale kakhulu amanzi abuyela emuva ayaqhatha indlela entsha okuyiyo ekhukhule imizi. Ngaphandle kwemizi uthi leli zulu litshiye uZulu ekhala ngokulahlekelwa zindlela zokuziphilisa ngokulima.
izingadi lezi zonke lezi zaseduzane ezifula lapho abantu ababezuza khona inzuzo khonapho konke kugqitshelwe amasimo amanengi izilimo ezincinyane lezi gqitshelwe amasimo ahambile sibili ukuthi abanye emasimini lapha kukhanya kuzakuba nzima ukuthi kube lenzuzo.
Esigabeni esifanayo imuli yesakhamuzi umnumzana Joseph Ncube ebiyakhe isihlangene esiphakathi komfula olugosi ngaphansi kwenduna onekadambe ihlengwe ngabogatsha lwezokucitsha imlilo abewangecolliery company ngolwesihlanu kodwa ilahlekelwe impahla yonke ekhukhulwe ngamanzi. Usikomichi njalo enguye umkhokheli we-civil protection unit ewange umnumzana Dapera Mokoria uthi imuli eziningi ezikhukhulelwe imizi sezihlezi lezihlobo kusalindwe ukuthi uhulumende azitholele indawo zokwakha imizi ezigabeni eziphephileyo engozini yamanzi. Uthi abogatsha lwakhe basebenze kakhulu njalo besusa izihlahla ezwiselwe emgwaqweni ohlanganisa idolobho lakobulawayo lele Victoria Falls leli Zulu. Izalukazi lamaxhegu agcinwe emzini wasebekhulile owebadala Old People's Home ewange labo bakhutshwe ngesiphitiphiti ngomgqibelo sebebalekiselwa impophoma zamanzi bayaphephela endlini yenkonzo ye-Roman Catholic eseduze. Umsekeli kamqondisi wogatsha lwe-civil protection unit unkosikazi Sibusiswe Ndlovu uthi uZulu kumele aqaphele ukukhukhulwa ngamanzi ngoba lisekhona izulu eliningi elinangokweqile. Uxwayise njalo uZulu uthi kukhangelelwe ukuthi imifula eminingi emikhulu elizweni izagcwala ngendlela eyingozi kunsukwana ezizayo. Ngiyisewange, Nyongutabang Mathebula, Entatheli Studio 7.